sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uNtanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-26 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, osakhulayo owalwisana labonogada bakamongameli Emmerson Mnangagwa ezama ukumfinyelela ngamandla ubesemthethwandaba izolo.
Nxa sibona namhlanje uPresident weZimbabwe esenxuswa enxuselwa ukuthi abe khona nxa kugcotshwa uCharles kungasethusi ukukhonona kwabo kabakhononi ngembali yakhe yezolo.
Intatheli zindaba zeAl Jazeera ezahlela idocumentary esanda kusakazwa eveza ukuhuquluzwa kwegolide zithi isikhonzi sikaMnangagwa mnumzana Hubert Angel waveza ubuphakaphaka behlangana laye.
So okudingakalayo ukuthi wonke umuntu otholakale kunkohlakalo afakwe ejele kumbeni adutshulwe, yikho kuzenza abanye abantu bebe lekusasa lelize liphile.
Induna udakamela wenkayi umnumzana Mbusi Bekithemba Ncube usungula inhlelo zentuthuko esigabeni sakhe.
Kusukela lesibasemkhosi, isibasemkhosi inkomo ezikhona okwamanje ezikhala ukuthi zibe zisanda ngenani lazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Osakhulayo uMasimba Craig Maganira walwisana labonogada bakamongameli Emmerson Mnangagwa ezama ukuyamfinyelela ngamandla ngesikhathi esethula amazwi akhe embuthanweni wemuzi we-Epworth ngomgqibelo ubesemthethwandaba izolo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com libika ukuba uMaganira ubikwa etholakele lensango esambeni sakhe. Wetheswa icala lokubangela ubudlwangudlwangu lokusebenzisa izidakamizwa. Udaba lwakhe ludluliselwe phambili ngemva kokuba ethe akula olunye ulimi alwaziyo ngaphandle kwesiTswana okufuna ukuthi kudinge ozakhumutsha lolu limi. Ilunga ledale lePhalamende lakwele Bhilitane umnumzana James Cleverly uselubele leli dale khonona ngokunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kumkhosi wokugcoba inkosi uCharles ngomgqibelo ozayo. Ngeviki edluleyo uMnangagwa ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uthabe umanzinte ngokunxuswa ukuya kwele Bhilitane emkhosini ukuyagcoba inkosi uCharles. UCleverly ulobe incwadi esezandleni zeStudio 7 elonda izehlakalo athi ngezocuku lokwephula ilungelo likaZulu okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa ukugoqela ukutshaywa kwabantu, ukwethuselwa lokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala. UCleverly uthi uMnangagwa kuzamele akhulule uSikhala andubana avunyelwe ukuya kwele Bhilitane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
UPresident wethu uMnangagwa vele umdabuko wakhe ngumuntu olembali yokudlelana labo abantu laba balapha, ngumuntu olembali yokudlelana le apartheid South Africa, ngumuntu olembali yokudlelana labantu abayibona akade besidalela iproblem izolo ngesikhathi senkululeko, ngumuntu olembali ebalulekileyo njalo esandleni sakhe segugurahundi. Ukhumbule ukuthi lapha othinta khona ngegugurahundi ilizwe leli Britain awulichi iAmerica kawichi ngoba iwo amazwe omabili ayiwona abemqoka ekubumbeni ekutraineni kunye lokukhipheni kugura wondi so bathola abantu ababevele bengazimiselanga ukuthi besebenzele uZulu abantu babe obsessed nje kuphela ngokuthi bethole amandla ukuthi bebe sezihlalweni kuthiwe nginguminister nginguPresident so nxa sibona namhlanje uPresident weZimbabwe esenxuswa enxuselwa ukuthi abe khona nxa kugcotshwa uCharles kungasethusi laba abakhona nayo ngiqinisa uyezwa ukuthi ukukhonona kwabo ayisikho ukukhonona okungenziwa yimi lawe ukukhonona kwabo kabakhononi ngembali yakhe yezolo bakhonona ngokuthi uMnangagwa usevalele uJob Skhala entolongweni okwesikhathi eside kumele ukuthi amkhiphe so uMnangagwa la lelizwe leli leAmerica ngabantu banye ungakhohlwa phela ukuthi lamhlazane kuplan ikhulu yokuthi ukukhitshe uMgabe uMgabe kaphumanga ilizwe lona eliBritain leAmerica bengakwazi babelesandla ekukhipheni uMgabe so yinto kumele sizwisise yikubona nje uMnangagwa enxuswa ukuthi abe khona kusiyagcisa uCharles baqondile bona babatshengiselayo ukuthi hayi kabafuni ukubuya la ngezizathu zenu zabazishoyo kodwa mina lawe silezi izathu zethu ezimqoka ezisenza ukuthi singakuboni kuyinto eqhakathekileyo ukuthi kunxuswa uMnangagwa ukuthi abe khona kuzogcotshwa uCharles
lona udaba lukamnumzana Job Sikhala ubona ungani uhulumende uyephula na ilungelo lakhe ngokubona kwakho
angithi uyakhumbula Gandhi ukuthi ngesikhathi sika Smith kulesikhathi ukuthi umuntu omnyama ubengavunyelwa ukuhamba pavement ezitolo kulesikhathi ukuthi umuntu omnyama ubengavunyelwa ukuthi eqe umgwaqo edobheni khona phana ayengena endaweni ukuthiwa izindawo zamakhiwa kulesikhathi akade kulama toilet obekungena khona abantu abakhiwa kube ne toilet ebingena abantu abamnyama izinto zonke zonezo bezisenziwa ngoba bekulomthetho obukuvumela khonoko ibimibi imthetho yakhona uyakhumbula ukuthi umsundu bengavunyelwa ukuvota eZimbabwe bekungumthetho obukwenqabela khonoko umthetho obukhona so uSmith kade buse elandela umthetho abawufakayo bengamakhiwa uSikhala lamhlanje uyalaluka ejele kalaluka uSikhala ngesizathu sokuthi akulamthetho ngesizathu sokuthi uhulumende wequmthetho lubana kuthiwa ukulaluka kukaSikhala ejele yinto engikho emthethweni ngase sike sabona amagqwetha aqeqeshileyo maningi abaqaba abantu abazomthetho ekhaya ngase sike sababona besiya emthethwandaba besiya mangalela uhulumende ukuthi uhulumende wephula umthetho ngokugcina uSikhala isikhathi esingaka esejele bemncisha lebheyi khonokho abakwenzayo bakwenza belandela umthetho ngumthetho omubi kodwa bakwenza belandela umthetho
Hello ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebilitane Intathile izindaba zeAl Jazeera ezahlela idocumentary esanda kusakazwa eveza ukuhuquluza kwegolide leZimbabwe izigilamkhuba ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa zithi isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel waveza ubuphakaphaka obukhulu ngokuvula isifuba ehlanza yonke imfihlo yemisebenzi yenkohlakalo lapho zihlangana laye okwakuqala emhlanganweni abawenzela kwenye ihotel kwele Bilitane intatheli zindaba lezi ziveze lokhu izolo kuhlelo lwepodcast eziyethule ebulenjini beinternet zichasisa ukuthi zaluqoqa njani lolu hlelo lokuthi uAngel labanye ezakhuluma labo zahlangana njani labo intatheli lezi zithi uAngel waveza ukuba kana sifuba ngoba wahle wagijimela ukuzibonakalisa esefonela abantu abasezikhundleni ebatshela ukuthi ulabangane bakhe abalemali engcolileyo abafuna ukuthenga ngayo igolide eZimbabwe engazange wadingisisa ukuthi intatheli zindaba lezi ngempela zingobani lokuthi liqiniso na ukuthi zingobo somabhizimusi ukuhlaziya okuningi ngalezi intatheli zindaba zeAl Jazeera untungameli inkomo Studio 7 uqoqe lolwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Uhulumende weZimbabwe kusukela lanini lanini uhlezi elabantu akusiyo cala kuhulumende weZimbabwe kuba ingxenye eyithe cabinet in or ukuba ingxenye yezinye ingatsha zikahulumende as long as ungatshontsha ungabulala ungathini as long as ungazange watshengisa amasayini okufuna ukuthatha amandla kulaba ababephetheyo akusiwa kwethusi yikuthi wonke umuntu kadinga indlela yokuthi engadla njani. Siyabakhumbula okangayi, siyabakhumbula oshikore, siyabakhumbula nje abaningi abatshontshayo ngama-90s late 90s. So akula muntu eZimbabwe wasokwavotshelwa ubusela. Ungabona umuntu ebotshwa eZimbabwe ubotshelwa ukuphikisana lalabo abalamandla ukutshontsha inkohlakala siyonto ethusayo. So uyibet angel kungethusa uma kungatholakala esexotshexotshelwe khonokho.
Alubana kuthe kwaba semandleni akho Fuzwayo waphiwa umlandu wokuphatha udaba lolu okululungisisa uphatha ngitsho lalabo abaphatheke kufilimu le. Ungaluphatha njani, ungalulungisisa njani ukuze kuqedwe ukwebiwa kwenotho yeZimbabwe?
Okungenziwa uma nganika amandla ukuthi ngenzeni ngalabo bantu. Ngicabanga ukuthi abantu bonke yebo siyakwazi ukuthi sisekelo selizwe sithi anyone is innocent until proven guilty. Kodwa uma singathatha iconcept yamazwe njengabo China ukuthi umuntu wonke ongani utholakala esenza into ezile umkohlakalo phakathi uyafakwa ejele kumbeni uyadutshulwa. Mbona ngazathi bekuzenza kube lula ngoba kusuka kube luhlupho ukuthi umuntu otshontshayo utshontshele izalukazi, utshontshele intandane ngoba umnotho lowo ayisiwa wakhe ngowelizwe. So ilizwe lethu uma lingasakwazi ukuthi ngomnotho walo lithenge imithi, libhadale umongikazi, libhadale amatitshala, kulungise imigwaqo, uyabubulela ilizwe ngendlela ebuhlungu kangaka kakhulu, wabulala lekusasa yabantu abancane. So yiyo into okufuza ukuthi abantu masikhangele, singaboni umuntu otshontsha igolide kuphela, kasiboneni umuntu otshontsha inotho yelizwe, kasibone umuntu ovisela inqobela phambili yelizwe. Ngoba ukuthi ngizinotise at the expense of the country, ngibulala ikusasa yabanye abantu. Kade simgwaqo efile ini lani, abanye bazithengela ama-Ferrari, bathenga lokhu lalokhuyana, bathenga nje wonke amathoyi ezimota, kodwa ilizwe lifile. So okudingakalayo ukuthi wonke umuntu otholakale kunkohlakalo afakwe ejele kumbeni adutshulwe. Yikho kuzenza abanye abantu bebe lekusasa lelizwe liphile. Kodwa uhulumende njengoba siyakwazi ukuthi nguhulumende wabantu abebayo, kunzima ukuthi kubotshwe umuntu oyebayo, kuzabotshwa kuphela ama-political opponents kuphela.
Hello ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso ye ibheju likaZulu njalo elwela amalungelo oluntu. Induna uDakamela wenkayi umnumzana Mbusi Bekithemba Ncube usechayele ihlombe abaphathise ngemali kanye lempahla inhlelo azisungule ngokusemthethweni esigabeni sakhe ekuqaleni kwayona le inyanga ezivalisa ukwakhela izakhamizi eziswela izindlu isiphala lesibaya senkosi kanye lokubhadalela abantwana besikolo lemakolijini imfundo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sizweni induna uDakamela exoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sesithole isizo mhlawumbe ngathi ukuphathiseka omunye uphosele i-$500 lesenje amalanga amanye adlulileyo ibele lo sithulethuma labomama asebenza labo beyi-COVID indovukazi wakontributa $1,000 ukuthini kusizakale mhlawumbe abantwana esikole, ukuthi kusizakale mhlawumbe abazali laba esakhethileyo ukuthi bakhele, kumbe ukuthi i-foundation le iqalile iDakamela Foundation izinze idlondlobale ibe lesimo.
Phambilini kwalingxoxo sikhulume ngabampofu abathole izipho zokuphathisa empilweni. Kahle kahle kuyini abakutholileyo njalo libakhethe njani? Kukanti ikusasa ke bazayenelisa ukuzimela yini?
Siyananzelela sikhethe kumbeinhlangothi ezimbili, sikhethe abazakwakhelwa izindlu, sakhetha abazancediswa ezikolo. Nanxazidobha umuntu sifisa ukuthi simsukumise azayo yonke indlela yokuphila. So kungabantu esifisa ukuthi sibakhiphe vele esimeni sabo sokuba mpofu. Kukhona esibangezeleleyo abade bephiwa izipho lezo yade zibonakala ziphiwa, kodwa bese kuthiwa khona vele laba abazoyakhelwa nabo baphiwe izipho, ngenxa yokuthi sithi ngumuntu vele othwele nzima ongenazo izinto ezimsizayo ekuphileni. So yibo abantu abade sibakhangela kakhulu. So sikhangela ngamazinga ngamazinga, sibasiza sibancedisa ngoba sibona vele kuyiba sebekhethiwe phela. Sifisa ukuthi sibasukumise beze bebe ngabantu abazimeleyo abathi bona uduko alusekho emakhaya abo.
Ikusasa ke lizabe liqhubeka likhankasa ukuthi lithole usizo ebantwini, kumbe njengokutsho kwakho ngaphambilini isibaya senkosi lesiphala senkosi sizaphathisa lolu hlelo, okungaqhelisa lolu hlelo kuyini eliza kwenza kahle kahle?
Isifiso sethu ukuthi isiphala sethu senkosi sikhule siye sikhule. Okugoqela ukuthi isiphala senkosi sikhuliswa ngabantu besigaba ngendlela esisebenzisana labo ngayo, kumbe ngenhlanganelo leyo esayifakayo kwisigaba ukuthi isiphala senkosi siyosebenza ngayo. Bese isiphala senkosi asivalelanga usizo olungavela ngaphandle, ngoba isiphala phela yinto egcinayo kumbe okugcinwa khona izinto ezingasiza abantu. Bese siba lesibaya senkosi. Isibaya senkosi zinkomo ezikhona okwamanje ezikhale ukuthi zibe zisanda ngenani lazo. Kulabo omama esizabe sibakhitha, kumbe izalukazi, kumbe laba abangenelisi ukuzenzela izinto esingathi ngokuthiwa i-vulnerable bantu, inkomo lezi zikhale ukuthi zibancedise ukulima. Nxa belinyelwa laphana sikhale ukuthi abantu laba labo bebele lamabele abo, ibe labo bekwanise futhi ukuphatheka esiphaleni senkosi, bazimele bengabi mpofu, bebe lakho ukudla kokuphila, bebe lakho ukudla kokubhadalela abantwana babo esikolo ngendlela yokuthi thina sikhangele ukuphila ngokokulima phela, ngokwezifuyo phela. Inkomo lezi ziyasiswa zibafakele abantu bona laba ezindaba zesibakhethile ukuthi besizakale. Isifiso sethu yukuthi thina ngokuya kwesikhathi senelithi ukuzimela. Ngiwethingafithi mina kunjalo kube nzima ukuthi sithi thina hhayi isizwa sisize silikhangelele kumba sisize silufuni. Sithi thina noma nguphi ofisa ukuthi siza kodakamela ofisa ukuphatheka kumbe ukuphosela lokhu alakho esiphaleni senkosi, kumbe ofuna ukuphathela esiphaleni senkosi, ngoba usizo lungabuya liyindlela yonke, ngoba zinhlelo esifisa ukuthi zimemetheke phela, kungabi iDakamela kuphela. Khale ukuthi sifundise abantwana seze befika kuyunivesithi, kodwa khathesi imine yethu isasezimine emfitshane, so izandla ziyaezana. Nxa kekhona abafisa ukuphathisa, bengaphathisa. Ukuphathisa kwabo yikho kuzayenza ukuthi sikwanise ukuzimela lanxa singaphathiswanga.
Leyo-ke yinduna uDakamela umnumzana Mbusi Bekithemba Ncube obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 esenkayi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkosi yakweleSwatini umswati wesithathu sefikile eZimbabwe phambilini komhlangano wokuthuthukisa izwekazi le-Afrika kusetshenziswa ulwazi lwalezinsuku ngenhlelo ze-digital o-Transform Africa Summit. UMswati nguye njalo ozavula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni ngolwesihlanu. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uPius Jambawa owesidungiza ocathangela ukuthi wabulala ilunga leCCCC khona leSidungiza uMoblessing Ali ubesemthethwandaba izolo. Icala lakhe ladluliselwa phambili kumhla ka-9 wenyanga ezayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ndingenele kintuntu basakazi lani lonke balaleli be-Studio 7 umsakazi omkhulu. Hayi, siyabonga ngendaba ezinhle elisithumela zona. Hayi, mina ngithanda nje ukuphawula kakhulu ngokuthi kathi ubaba uMagalila Mafa ubangiswani ngoba wachaza nje kahle kwazwakala ngoba phela lona undoda avele igama isunga sakeenye sakomoyo. So ukuthi ubangiswani mina ngazi ngoba bakomoyo konke siyazi ukuthi ngovuma balandwa. Ma ungaya embalini yakwaZulu yonke kubathokazi bonke akekho umuntu wakomoyo lapho kodwa selisa nje uMagalila Mafa lokuthi ubangiswani mina ngazi. Hayi, nawe baba uthi uMagalila Mafa uphawula njengomntwana. Hayi, siyacela uhloniphe inkokheli zethu baba, siyakucela mpela ngilanga uhloniphe inkokheli zethu. Siyabonga
emsakazweni linjani basakazi. Hayi, siyabonga izindaba. Ngizwile upresident wezapho usibangela izinto ethi hayi wena bafuna ukukhulula abantwana bezi. Engimfuna ukumbuza khona upresident ukuthi ukhulula bapha abantwana, khulula abantu besindebeleni igumbi, ukhulula bonke nje laba labe yarara abasishoneni. Ngoba uma ekhuluma ngokuthi ufuna ukukhulula abantwana bezimbabwe ebala labasiharari bakhululeka kudala. Kunama uthi uzobakhulula nje udlalisa isikhathi sakho. Abeharari bakhululeka kudala, abantu abakhululeka abantu besindebeleni. Njalo yona izapho kayicaca ukuthi ilwela bapha abantu makuthi qhubeka ilwela yonke iZimbabwe. Ayi, vele ilahlekisa abantu ngoba eharari vele akula nto ezayidobha le izapho. Akula ngisho ingazinikile ngemali, ingaziyenzeni, ingaziyehlaba izinkomo kodwa ngale harari akula muntu ozayivotela khona le harari. Izavotelwa kapha basho ematebuleni kuphela ngale mashonelendi. Akula shonelendi izavotela izapho. So idlalisa isikhathi nje izapho. Yona nje kube nje iyazingelela kumthwakazi bekhululile imatebulelendi yabo.
Studio 7 bathi bakwethu sicala esikhuzeleni lobaba othi uMax Mkandla waqeda inkukhu zethu ethi uyalwela impi yenkululeko. Akula mpi yankululeko ayilwelayo, walwela isisu sakhe waqeda inkukhu zethu. Ngoba ngabe uyakwazi waye uhambele empini, ngabe uyakhuluma amagama akhe la ukuthi lizwe likhululekile. Njalo kazi ngombuso kaSmith uthi wawungcono kule doti yonke lesiyibonayo ngoba yena hlale egangeni amathiwe ubusa. Kwakungcono Mkandla ngesikhathi sikaSmith azawubone wena nto awuhlale egangeni nasasikukhangeli. Kwakungcono siyakhompeya, kwakungcono wangeke ukubone wena, wawucatshile egangeni.
Basakazi linjani lo mthwakazi jikelele alisibaleli ngothusa sisadela kade sasungula lo Studio 7 iqala incwadi zifuni kumbe kuba ngakwena ngazi libe selikhuluma ukuthi izincwadi ningi kakhulu ihlukuzigqi. Kodwa nasi le ekamqondisi ekhuluma ngokuthi ichothoza umqondisi MRP isiphindi sibili. Imnandi kakhulu yini kini na kumbe imnandi ebantu yethu umqondisi ndishona njani njani lezinye elithi khona kungathethiswayo kodwa ngezomunye ethi nje yena sidimnanga umqondisi kunokho. Ngiyabubuyelela ngazi ukuthi kuthi kulabanye abangcono abadlanxa kumhlathandi babuyelelane libe buyelela abantu bayo. Kodwa besicela ukuthi ngale yanti ngisiphuthanelelo siyafisa ukungena kakhulu ithina kathi esasungula Studio 7 sasabhala izincwadi kwakabi lapha othi kungakabi lathi lokho silani. Kodwa selisilahlile bantu bakithi, angazi ukuthi saliphambani sangani kumbe lifuna sikhulume ngani lisinika amazwi okwakhuluma ukuthi nxa sikhuluma amazwi elingathandiyo libona kungafanelanga ukuthi singene emsakazweni ngabe.
Impakazi Studio 7 linjani basakazi abahle lani lo inkimuli yasezimbabwe. Siyalibingelela, siyabonga izindaba ezisethulela zona isikhathi sonke bantu be-Studio 7. Mina okhulumayo ngulike wasenkayi. Bengicela ukufuniswa usisi okuthiwa nguSamukeli Sodube. Usisi lo wasuka enkayi emncane andubana wakufela ngabazali bakhe ehamba losisi wakhe owakuthiwa nguManyana besiya eGwanda esigabeni bekuthiwa kusemajawundeni. Angiqondi kahle kahle, amshiwo lo sisi uzelwe ngo-1989. So siyacela ukuba ukubana ongabe belizwa lelilizwa ongabe bemazi ithintane lathi kunamba ezithi 7674-6391 siyamdinga kakhulu samkeliso Dube.
Ngiyabonga basakazi baka Studio 7 ngenhlelo elingithumela zona ngithi hayi akuhlale kunjalo sobo zami ngilela bonke babantu ngamili inkomo bonke abakhona ngapho ngaselizwe nje America ngiyabingelela sobo zami hayi akuhlale kunjalo sisazisana ngiyabonga kakhulu
salibonani ku Studio 7 abasakazi bonke nje nabo bonke abalandeli ka Studio 7 mina igama lami nguThomas Ndlovu esigabeni sakithi kumakwalela ePlumtree kondolwane ngisicelo lapha ngicela ukuthi iaudio leli fake basakazi lingayeke ngisicelo la ngiyazwa bethi bazama ukuqeda izidakamizwa kodwa bayakhohlwa isidakamizwa esiyiso esiyivi kakhulu esesibulale abantwana abezimbabwe isidakamizwa lezi sibizwa ukuthi ayinyengo injengo leyo why bengayivali kade ngoba yiyo esibulale abantwana bethu injengo leyo okuthiwa ngama-ranger lo kutshwala lo okuchiphi leyo obe-10 rand lokhu yibo sobubulele abantwana bethu ngoba kuchiphile kunjalo kuyabodoza umuntu ujike besibona ngiyacela ukuthi ngabe kusiya ngami ngabe kuyavalwa lo kutshwala ukuthi ayinyengo kungathengiswa uzathola kathengisa injengo ebotshwe
Studio 7 saluwa njani hayi siyaphila hayi siyabonga indaba elisisendela zona insuku zonke esinalele sike siphawule lathi okwanamhla nje kawani sizophawula ngesikhathi hayi into ekhona umnankagwa nxa bedlala ngezimbabwe bedlala ngelizwe izanu abantu izanu kayiphumi abantu kabavoteli i-TRIPS-E bake batshintsha umbuso weZANU-PF iZANU-PF ibusile lokhu idlala ngomhlaba kathi imali kathesi baphumale kodwa uyabona abantu begijima besiya kumnangaba besiyamqabezela begida phambi kobuso kambe sibili abantu abalengqondo ababoni ukuthi ilizwe leliyana limoshakele xa behlezi phezu kwalo ilizwe linjeyana bazali lonke lumbone uboneni xa abazali behlezi phezu kwelizwe elibotokileyo linjeya beizane ikhuluma lokho lalokho engakwenziyo asicela izali iphume mna njengami ngicela izane iphume umnankagwa engadlali ngabantu bemosha imali esabekayo lezi mali ezisabeka i-TRIPS-E right kakhulu siyabonga njengane kuthiwa 2 minutes iyabe isiphelile i-OD ngikhuluma South Africa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi
+1 2024 6505 0318. Work all night and a drink a rum. Stack banana till the morning come. Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot, punch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot, punch.
Daylight come and me want go home.
Day, oh.
Daylight come and we want go home.
Daylight come
and we want go
home. A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and we want go home.
I see deadly black tarantula.
Daylight come and we want go home.
Banana Boat Song, ingoma kamuyi uHarry Belafonte yena hopube izolo isiqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo kusasa isikhathi sinye kumbe ngu-half past 7 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kusibamba ebulenjini ku-www.voaindebele.com.